Angikholwa ukuthi ukusela obenzakalayo laphana ukhona ubuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi mhlawumbe yena umnangagongo wakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngo-deputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bayakuvukula kulamadoda ahlale ehlomile angazi ukuthi umtsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Yes, siyakhumbula zazizabona izinto ezinje owayengumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho hambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la
hayi angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labo Chiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule ntsoro njona ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njona ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontshela.
Kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonokho?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani bazwangena emabhedroom bayefaka inhlavu kukhona sibili ubuthakatho obuthile engithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi awutshayeki la mathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi awutshayeki mathambo ye kodwa-ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazame ukwethuselana khona kuzana uPierre kodwa-ke uhlupho esilalo yokuthi umnankagwa ngu-strongman odlelana le-army ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini athi inhlamba hhayi lokho kuyinsindaba phendule.